soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-10 Ngcwabakazi 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ndingakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu injekshini ukwenzela ukuthi ilizwe lethu engcwane lingagcina lisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umikhononi.
Ukuqhelisa isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 okwenziwe izolo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela.
Idolobho le-Victoria Falls yilo elithiwa lilabantu abaningi abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 okwenza kube nzima ukubanjwa igciwane le-coronavirus. Kodwa izethekeleli zivakathi ngobuningi.
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla abasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu 100.
Ungazela ukuthi lami nxa ngihlezi endlini ngibonde isitshwala ngibe kwazi ukuthi kulezinye imuli lazo ezibonda isitshwala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-lockdown kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Abanye bathi leli nyathelo lihle, kodwa abanye abafana lenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association bathi uhulumende kumele engeze inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngosuku, hathi ukuqhelisa isikhathi sokuqinisa iswa kweziqondiso ezijonge ukwenqabela lomkhuhlane kuphela. Umnangagwa wazise izolo ukuthi iziqondiso lezi zizaqhubeka zikhona okwamanye njalo amaviki amabili. Uthe uthethe inyathelo leli ngoba inani labantu ababulawa yilomkhuhlane lilokhu liphezulu kakhulu lanxa nje labo abafunyanwa belegciwane le-coronavirus sebehlile. Umnangagwa ukhuthaze uzulu ukuthi alandele iziqondiso lezi njalo ahlatshwe ngobuningi ukuze kuqedwe leli gciwane. Wengeze wathi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka kuhle lanxa nje amajekiseni ebikwa esilela kwezinye indawo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Sikhangele sonke ukuthi umkhuhlane lo-ke ungani uyathatha impilo eziningi. Ngokunjalo-ke kunganakwazi kuyethusanga ukuthi kwengezelelwe amalanga awe-lockdown leyi. Kodwa okumqoka kakhulu ukuthi kumele ukuthi abo uhulumende uyakhweza amasokisi futhi kakhulu abantu abaningi bahlatshwe, ngoba ukuvala ilizwe nje kungala hlelo ezigijimayo ezikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ijekiseni le kuyabe kungazekusize ngalutho. So sicabanga, mina ngicabanga ukuthi akuqini kakhulu emkhankasweni ukuthi abantu bayehlatshwe. Yikho engibona kuqakathekile ukuthi even nxa sokuvula ilizwe abantu bavulelwe, kodwa abaningi sebehlatshiwe.
Ukuvinjwa kwabantu ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho ungathi kuliphazamise njani njengabantu abazisebenzayo?
Yebo, kunobunzima ekuvaleni ukuthi abantu bangahambi besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Kuyabe kuhlukumeza amabhizinisi abantu abazisebenzayo. Kodwa umqoka futhi uvukankomo ukuthi abantu simele sizame indlela zokuthi siphile even kulobunzima bonobu. Sisebenzise banawo abahambisa impahla, ama-transporters basithwalele impahla, ngoba empeleni umkhuhlane lo bemethenga ngokuhamba kwabantu. Abantu bengaba le mizamo yokuthi sisebenze, kodwa sibambisana senze i-bulk purchasing kumbe ukuthenga ndawonye izinto singasabalali sonke sibuye sihlukaniselana izinto zethu sesivela zithenga mbe sithenga ngoyedombe ngalo how transport nje wavunyelwayo kungcinzisa ukuthi umkhuhlane ume kumemetheka abantu baningi bengakahlatshwa kodwa umthandazo wethu ngokuthi xa sokuvula ilizwe abantu abaningi bese behlatshiwe njalo futhi ngiyakhuthaza lamabantu abalaleleyo manje ukuthi abantu abaphume bayehlatshwa ngoba yiyo kuphela into elengqondo engenza ukuthi sibe lomungcono ekutheni abantu abaningi bathathele impilo ngomkhuhlanelo
kwezinye indawo isizwa kuthiwa ayasilela amajekiseni uyathola mhlawumbe kuthiwa ayikho eyokuhlaba abantu eyakuqala kumbe uzwe kuthiwa esibili kayikho kuyini elikubonayo lini
siyayithola imbiko naleyo ikakhulu kwezindawo ezisemaphandleni lakhona kumadolobheni bayatsho abantu ukuthi amajekiseni uyayithola ingatholakalinye yesibili osekubangela ukuthi abanye abantu bagcine sebedlulisa amalanga bengahlatshwanga amalanga abo sefikile into-ke engani yakhathaza kakhulu ngoba abanye abantu bagcina bengasayidingi ijekiseni igcine sebedefault umuntu gcine sedayi ngile nto eziningi zokwenza ngizabe loo important thing ijekiseni yikho mina ngithe awenza ijekiseni ibe khona ayithengi ibe khona kwenzela ukuthi abantu basizakale nxa ingekho kunje sibili abantu abaningi baza defaulta and asikwazi kwezempilakahle ukuthi nxa umuntu esethewexisa amalanga omlahlatshe ngawo kuba njani emzimbeni inoyo kungaba yingozi futhi njalo ngoba sikatshelwa lutho ukuthi nxa usuthe wayexisa ijekiseni le kwenzakalani so yikho mna ngisithi akwenziwe ukuthi ijekiseni ibe khona abantu bahlatshwe itholakale ngoba yikho esikuthenjisiweyo ukuthi kumele sihlatshwe amajekiseni nala emabili
umnumzana Michael Mdladlandiweni umkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa lomfundisi uSenis Banda isikhulumeli senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. USibanda uthi lanxa besemukela ukuqheliswa kwe-lockdown kumele kukhankaselwe ukuhlatshwa kwabantu abaningi ukuze ilizwe livulwe ngokupheleleyo.
Siyananzelela ukuthi uhulumende ubekhangela inani labantu ababanjwe yi-COVID njalo labantu asebebhubhile inxa ye-COVID njalo mbona ubekhangelele nani labantu abahambe bayahlatshwa injection ukuthi lokhu liphansi mbona kanengxenyekho kungabe kubenze bacabanga ukuthi beqhubekele phambili ngamaviki la amabili silokhu singaphansi kwe-lockdown. Udubo soluzaba khona kodwa ukuthi i-industry yethu lokusebenza kwenotho ukuhamba kwabantu kwenzela ukuthi i-economy la ihambe mbonani kuza kuba nzima singabe lokhu siqhubekela phambili singaphansi kwe-lockdown njalo okunye siyananzelela ukuthi imikambo lezinye indawo ziyasebenza ngakho loba ikhona i-lockdown kodwa abantu babe lokhu bengena ezitolo bengena emikambo besezizinto ezithize ezehlukeneyo ezingaqhubekisa phambili leli gciwane le-COVID ngakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu injection ukwenzela ukuthi ilizwe lethu engcwanye lingagcina lisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umikhonomi kwavula-ke ukuthi abantu baphile impilo yabo ngendlela abakade vele bephila ngayo. Siyazi ukuthi kunzima ebantwini ukuthi beqhubekele phambili lokho bengaphansi kwe-lockdown kodwa nxa laba abaphethe zempilakahle bebona ngani kuyinto engasinceda hhayi siyakwamukela kodwa mbona into esiqakathekileyo ukuthi ngaleso sikhathi singaphunguba le-lockdown kuphela kodwa kusetshenzwe ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi akusetshenzwe ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu bezivikela. Siyananzelela ukuthi ngenxa yendlela okube lezi zimfa khona silahlekelwa ngabantu abaningi izihlobo zethu abantu abaningi indaba le-COVID sebeyinanzelele sebetshona belama-mask bazama njalo ukuthi begeze izandla bebekhashana lakatshana siyabona ukuthi sokusiba baningi abantu asebekunanzelela ukudingakala kokuthi sivikele lo mkhuhlane.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bakhona yini abalokhu bekhonona ukuthi bayahamba baphenduke bangahlatshwanga?
Siyananzelela ukuthi lalabo abayahlaba injekishini ngenxa yokuthi sebesiba baningi sebeyiswela abaningi abantu bayafika bezothana hhayi ayisekho ngakho sekusiba liningi inani labantu abahamba besiyadinga ukuhlatshwa befit injections eziphelile ngakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ayedinga ezinye injections zibe ziningi.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lasithoba munwe munye 19 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amahlanu 526 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,210 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19 okulinani elithe xaxa. Lokhu sikudaba lwe-COVID-19 idolobho le-Victoria Falls yilo elithiwa lilenani eliphezulu elabantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okuthiwa ngabezempilakahle yi-head immunity okwenza bebe balutshwana abathelelana leli gciwane. Omunye wabaqala ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni nyakenye kuqala ubhubhane lwe-COVID-19 ngwedolobho leli. Sixoxe nesakhamuzi saleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Gande ningathi mina ilizwe lonke nje liku level 4 eye lockdown edluliselwe phambili lamhlanje nje ngamanya amaviki amabili. Victoria Falls sibonga amapolisa lamanye ama departments abasebenza katalala ukuthi bebone ukuthi abantu balandela ama protocols awe COVID-19 prevention. So kuliqiniso sibili ukuthi Victoria Falls njengedolobho we achieved into okuthiwa herd immunity okuthi ukuthi sokuhlatshwe kumbe sokuvaccinatewe abantu abaningi abafika ku level ebizwa kuthiwa herd community or herd immunity. Lokhu mbona kungenxa yokuthi ngesikhathi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ukuze bevikelwe kugcikwane le coronavirus uhlelo lwasungulelwa eVictoria Falls ngomongameli welizwe and abantu bathathela uhlelo lolu phezulu basukumela phezulu bahamba bahlatshwa. Kodwa nxa sikhangela ama numbers ama tourists
khona umumo unjani khona ngapho eVictoria Falls nxa sikhangele abavela kwamanye amazwe kumbe abavela endaweni ezishiyeneyo zelizwe bezobuka impophoma zamanzi baningi yini ababuya?
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela. I think lokhu kungenxa yokuthi siloke siku level 4 of i-lockdown and abantu abaningi babanjwe ngama restrictions ona lawo ukuthi bekwanise ukutravela bezosivakashela. Sikhangelela ukuthi njengana sesiphuma esikhathini somqando sesiya kusama pose umkhuhlane lo ungayehla because sizwa kuthiwa wona uvame ukutholakala esikhatini esinengi nxa kuqanda kumbe endaweni esiqanda kakhulu.
Umnumzana Ephias Mambume yisakhamuzi sedolobho le-Victoria Falls ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edolobheni le-Victoria Falls. Sekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla kwabasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu i-100. Sixoxe noMakhuphe saqala ngokumbuza ukuthi kuyini okuthethe indawo.
njoba nje liwazi ukubana namhlanje bekulilanga elokucelebrate ama heroes ethu abakhulula ilizwe. Mina ngithe kungcono ukuthi ngihambe ngiyetshona labadala bethu esaqala labo inhlanganiso ama veteran ethu. Ngithi khona lokhu lami okuncane engilakho ngibahlephunele. Ungazela ukuthi lami nxa ngihlezi endlini ngibonde isitshwala ngibe kwazi ukuthi kulezinye imuli lazo ezibonda isitshwala. Bekuyikuhamba kuphela ngisiyababonga ngokuhlala belokhe besekela inhlanganiso yabo MDCT lokuthi belokhe besichatha besilaya njengabantu ababo. So yikho ngithe namhlanje kungcono ukuthi ngihambe ngiyebavakatshela ngiyetshona labo lami ngibahlephunele khona lokhu okuyimbitshana engilakho.
Ungasitshela ngamafitshane imbali yabantu bona lava obavakatsheleyo ukuthi badlale indima bani ebandleni?
Abantu embavakatshele namhla ngamaqhawe impela. Ubaba uChimala oleminyaka engu-100 wayelisotsha ele-World War II. Ngifice nje kulezincwadi bambhalile zona zivele eBhilithani ngikhona ngale bembonga ngomsebenzi owayenzayo. Iphathi ithe isungulwa wase waba yimemba yephathi ngabadala kade besichasa ngabakhuthe emhlanganweni. Kungathiwa kulo mhlangano owe-NDCT empophoma kawusoziyekeli ukubona ubaba uChimala. Sibuye kubaba u-Ephraim Ncube u-Alderman. Yikho kuthiwa ngu-Alderman ube ngukhansela okweminyaka edlula i-10. Ngubaba esihlala silaye insuku zonke kabanyikinyeki kabajiki bahlala belokhe besupporti party vele sebelama positions amaningi njengoba ngilitshela nje ukuthi ubaba uNcube ube ngukhansela ube ngu-chairman futhi we-district ngikhona ngani. Sibuye kubaba u-7 uSibanda. Kula muntu ongakwazi ubaba u-7 uSibanda. Baba u-7 uSibanda ungumuntu vele sihlezi silaye kakhulu umhlangano u-executive eyangikhona ngale e-district ngabantu vele sisukele labo kudala. Sibuye umama uMamvundla. UMamvundla kakhuthi imhlangano ubuye ehamba labazukulu bakhe isikhathi sonke kabachiyi. So lawa yiwo ama-veteran ethu. Njengoba nditshelile ubaba uChimala ule 100 years, ubaba u-Alderman uNcube ule 82 years, ubaba u-7 uSibanda ule 77 years, umama uMamvundla ule 74 years. Yiwo ama-veteran esilawo ngabantu vele abahlezi besupport umhlanganiso kabanyikinyeki kabajiki. Yikho ngithe mina ngihambe ngiyetshona labo ngihlale labo sixoxisane besikhumbuzana ngezinto zakudala siqala umhlangano ukuthi saqala njani isibanga esesihambile sindawonye sixoxa nje sijabula. Yikho akade sikuyenza namhlanje.
UNkosazana Thokozani Khuphe ngumsekeli kamongameli webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Umsakazo we-Al Jazeera ubika ukuba amasotsha akwele Rwanda ebambisana lawe Mozambique enelise ukukhulula idolobho leMosimbao da Pereira ele Mozambique elalihluthunwe ngabahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo. Inhlanganiso ye-Reuters ibika ukuba ukhetho lokudinga umongameli weleZambia ngolwesine luza kuba nzima phakathi kukamongameli Edgar Lungu lomphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema ngoba ababili laba balosekelo oluphosalo lingane. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela, ngiyabingelela ku-Studio 7, ngiyabingelela lonke basakazi, ngithi lenjani indawo lapho elikhona, nanginkosi ngaligcina liphephile livikelekile kulesi sifo, konke nje abantu besiNdebeleni bavikeleke kulesi sifo, uNkulunkulu asigcina sivikele. Sothanda ngatholi indawo kithi ngathi uNkulunkulu sengakulaba abathwalisa nzima impilo zabanye abantu ngalesi sifo, siphephe thina singamaNdebele. Maybe singakhululeka. Cela inkosi sikhulule ngoba siphele nzima sigcina. sigcwele emazweni sihlupheke sonke ngokufanayo siyafisa ukuyahlalela abantwana bethu emakhaya kodwa kuyehlula ngesandla somuntu ngifisa ukukhuluma ngalowo mcimbi wemaqhawe othiwoyo hhayi abenzi bona ngoba bathi bangamaqhawe kodwa ilizwe bakwazi ukuthi lalikhululwa njani siyafisa lathi ukuthi bekuthiwe emandebeleni kugujwa lowo mcimbi ngoba amaqhawe amaningi avela ngapha emathebeleni ndangaze ngihlanganile isitori seshona elithi lona lakhulula ilizwe ma uhlangana le into ezikhulunywa zikhulunywa ngamandebele behluphekile and uzobona ukuthi umuntu waluleka enzimeni ubona umuntu ekhuluma ngento ezinzima hhayi ucabanga ukuthi inganekwane kuyokuzwa umuntu ethi indlela engadlula kiyo hhayi kunzima uzuzuyehlisa inyembezi ukuthi shuwa hhayi kunzima basishiya abazali basithiya ugogo ukhokho hhayi kunzima unkulunkulu ngiwaziyo sekubeka kuye sicele ukuthi asikhulule kube sisambe sinzima kangaka hhayi ngiyabonga 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 size sakithi mani nkosi singasibona isikhulule
baba unkomo ake ngikubulise wena tholele silo kunze manxeba ngithi muhle umsebenzi owuphathayo kathi ngibulisa nalabo osebenza nabo ithibambeni kanjalo siyanibongela mpela mina okhulumayo izinyalele silo izinyalele kandaba ezintha umfetshwa ngasetsholotsho emgangeni wakosiphepha kanti sikuyithina esithethe leyandawo njalo enginakho lapha nangu baba unkomo ngicela ukuthi kuyavunyelwa mhlawumbe ukusolanyana lapha nalapha yalo uyazi mangimamela laba bantu abasebenzisayo ekukhomenteni ezenzakala kwele Melika ezenziwa nguBiden kanjani kanjani uyazi ngithola ukuthi bonke laba bantu ukwenza kwabo ungathi ngabalandeli bakaBiden ngoba uthi nala namnca emoshile bavele bemthulela isigqoko bavele bemshayela izandla bethi wenze kahle wenze lokhu nalokhu wenze lokhu nalokhu okanti akulona iqiniso lelo akulona iqiniso lelo ngoba weba lundoda ama election and amanye wawe bavaya abantu abamsini amanye wawe bavaya khona lokho kuthiwa yicorona virus leyo okuyikubana ubeka izanga le corona uvele ngaka dopa ngashithi uBiden ile nto nje enginitshela yona ukumana limamela ngoba uTrump ubeka iphethe leyandawo umkhonomi ube ubambile okanti nangu lo Biden uvele yena isikhali sakhe esikhulu asebambelele kiso yile corona usewubani yena uBiden usefostela ukuthi abantu bahlabe akayiyeke lento usephazama sephazama shem ngiyabonga
salibonani basakazi baka studio 7 ngivinyelele abalaleli bonke bomsakazo we studio 7 umsakazo ositshela izindaba ezisithokozisayo ngazo zonke izinsuku ngithanda ukukhuluma mbijana umthwakazi siyakezwa abafowethu ma bekhuluma insuku ngensuku bakhuluma betshengisa ubandlululo olukhulu kakhulu ama-elections asesondele 2023 useseduzane umthwakazi akakasitsheli manifesto yakhe ukuthi iyini injongo yakhe kahle kahle but esikuzwayo yikuthi bakhuluma ngezobandlululo kakhulu bakhuluma ngokuthi divide ilizwe phakathi okuyinto esithi ma siyikhangela siyibone ingathatha phose iminyaka leminyaka ukuze ifezeke umthwakazi aluba ubelibandla akade likhangelele ukukhulula amaizwe wezimbabwe bekumele asihle ubandlululo lwakhe angene ebantwini ekhuluma ngokuthanda wonke umuntu ekhuluma ngokubambanisa wonke umuntu kodwa injongo yakhe ifihlile kodwa namhlanje ngendlela abenza ngayo uyatshengisa kokuba akula lutho ngitsho lolulodwa abazaludobha ngiyala mina ngiyafunga ngithi umthwakazi akayikuthola noba yisithi eyodwa yabokhansela elizweni lonke jikelele ngoba abantu bayikhangele injongo yakhe kabayiboni abantu bayayihluzisisa kabayiboni abantu abasekela umthwakazi uma singathi thina abakhomentayo lapha ku-Studio 7 atsho indawo akiyo uzathola uthola ukuthi abantu abakhuluma ngomthwakazi kakhulu ngabantu abangaphandle abantu abangashoze bavote futhi abantu abaye bekhuluma bengaphandle bengaboni isituation yesezimali thina esezimbabwe sesidiniwe sesikhathele ngezanupf into esilwalayo izanupf sikhangelele ukuthi wonke ama-oppositions silwafake ilihlo lawo kuzanupf singabi nama-oppositions akhomba imino kwamanye ama-oppositions yikho okudala ukuthi thina esikhangeleyo sigcine sesikhuluma sithi thina amanye ama-oppositions afandwa izanupf ukuze adilize i-opposition elamandla okubulala izanupf izanupf ihlakaniphe kakhulu singakhangela amanye ama-opposition siwabone sengathi alwa lezanupf kodwa wona indirect esilwa lamanye ama-oppositions ukuze ama-opposition la aphele amandla angakwanisi ukuchipha izanupf ngiyabonga okhuluma ngumphayilethi mdlovu ngisedorobheni lasevictoria falls babakahe kanti ke okunye sikucelayo njalo ukuthi hawu iVictoria Falls la siyacela phela ukuthi kube le ntathelo zindaba yeStudio 7 esingenelisa ukuthi masinezinhlupho ezithile esifisa ukuthi sikhulume direct sikhuluma le ntathelo zindaba sibe kwazi ukuthi intathelo zindaba yeStudio 7 siyithola laphayana uzivanya banyana yebo siyajabula ukuthi koBulawayo siyasiza ukuthi bakhona omama khona ngale abamelayo iStudio 7 siyacela lathi iVictoria Falls intathelo zindaba ibe khona zimenye izindaba esifisa ukuthi kukhulume kakhulu ngombuso ngoba umbuso wesigabeni sakwemvuto silabo acting chief zinenge izinto esifisa ukuthi sizikhulume ezisihlukumezayo kuleyana ndawo zizwakale elizweni lonke zifike ezindlebeni zabakhokheli zabaphambili ukwenzela ukuthi phela lathi sincediseke so siyacela ukuthi ube lentathelo izindaba yeStudio 7 edolobheni leVictoria Falls ngiyabonga
lawo bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika idolobho leFlorida liqhubeka lisiba namanani aphezulu awabantu ababanjwa igciwane lecoronavirus kumbe kubulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni lonke jikelele leMelika. Ngolwesihlanu khona kube lenani lababanjwe leli gciwane eliphezulu kakhulu obekungakaze kubonakale selokhu kwaqala izinga lesithathu laleli gciwane. Kubanjwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lantathu 23,903 ngalanga linye langolwesihlanu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Ngombono wami msakazi ngibona ngathi kukhona ukuchaya amanzi ngegciwane le coronavirus. Kukhona njalo futhi ukuchaya amanzi ngale mithi yamajekiseni lokuthiwa siwathathe abathi bona avikela lowo mkhuhlane. Singanenzelela umkhuhlane lo ungaka abalale kangako wethusa umhlaba wonke kwasoku lemifanekiso lapha kuma TV ngaliphecelezi amafilimu ayenziwe ngendlela izinto ezizakwenzakala ngayo ngendlela lo mkhuhlane ozabulala ngawo abantu kukanti ke xa sikhangela ngapha kwezemithi yona le amajekiseni kulokuphikisana okuningi kakhulu kanti ke futhi leli gciwane kuthiwa liyatshintsha ngiphecelezi ngathi ngesilungu ithi mutates litshintshe libe ngokunye kanti ke umuthi wona okulivikela kawuchinje kanti ngabe ngumuthi bani bona lo owelapha umkhuhlane okumbe ngithi gciwane elitshintshayo lijike libe ngokunye wona ungatshintshi. Ngibona ngathi abantu balezizathu ukuthi basole ngemithi msakazi.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abaningi bayahlatshwa?
Lo ngumbuzo onzima ukuwuphendula. Ngingathi kumnyama phambili kumnyama emuva asazi ukuthi kuyophelelaphi. Sesivuka silinde ukuthi sizukuthi thini namhlanje baza kuthini kusasa kungabe kuzakwenzakala ngeviki elizayo kodwa kunzima ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngakhona kwenza kungabi lula ukuba ungayenza mhlawumbe lokungathi prediction ukuthi kusasa kungavuka kunjani kumbe mhlawumbe bangavuka besithini sikhulekela ukuthi ngabe liyaphela kodwa ke njengoba sibona ukuthi liyake lingathi liyasabalala ngathi kuyaphansi kubuye kumvuke futhi into sesivukile umkhuhlane usuhlasele futhi njalo ngakho ke akusatshenjwa msakazi.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni sesabelweni seIndiana. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye izinhloko ebesilazo lamhlanje. Ukuqhelisa isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 okwenziwe izolo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo. Umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla abasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu 100. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.